njengomuntu ikakhulu khathesi ofundisa laba bantwana abancane abe-ECD, ngikubona kungela wena ongathi wena uzafundisa umntwana olimi lomntwana ongalwazi, ngoba vele the requirement ukuthi ufundise ngemother language. So nxa uvele ungalenelisi ilimi lomntwana, there's no way you can do justice to your job. We have to teach using mother language so that umntwana akuzwe. Ngoba for example I can say ku-ECD angeke ngathi umntwana engasazi isikhiwa, engasazi isiShona, engasazi isiNdebele, ngithi mina ngizamfundisa ngalo ulimi lwangikhona yena angalwaziyo, kumele afundiswe ngolimi alwaziyo.
Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini ngoba sake saluzwa ekuqaleni?
Eqinisweni lubhahile, ngoba sibili bakhona abanye ababalisi ukuthi akaluzwa ulimi abe sezama nje ngabe ngombalisi, ngoba nxa ekhuluma amabala kufika kube le-wrong meaning emntwaneni, engazwa okumele akuzwe, azwe okunye naye angakuzwisisiyo lokuthi kathi thina sizeyini. Linyathelo elihle sibili esilithaye lihlombe ukuthi kube lesiphathamandla esivumayo iphutha lento eyenzakeleyo kulokuthi siqhubeke sisenze ngani kasiboni thina sikhanyile, ukwenzela ukuthi ulimi lungatshabalali, ngoba selutshabaleli ulimi ngomuntu oyabe engazi ukuthi kumele akhulume athini ulimi labantwana behle bebambe into engayisiyo. Ngiyangunanzelele kakhulu futhi ukuthi nxa sebebhala imihloliso abantwana abenzi kahle elimini lolu ikakhulu lwesiNdebele, ngoba babe bezile sebefundise babamba into engayisiyo. Nxa ufundisa e-primary ufundisa iklasi kawu-specialize kumalanguage. Nxa evele yena thina e-primary singatsho ukuthi uyaspecializer, e-primary kuspecializer kuphela ama-practical subjects wengiwaziyo, but otherwise all wonke la amanye ama-language akula specialization, meaning uthisha ongaziyo ulimi still is required ukuthi afundise ulimi lolo.
Uhlupho lolu lungabe lubhahile yini lemaphandleni?
Ngathi angilatshan i-research sibili engithi ngiyibambile engagcwalisa lokhu engikutshoyo, kodwa njengomuntu olakibo emaphandleni, nakhona ngale maphandleni nxa ngithe ngavakathela ekhaya ngiyabathola abanye ababalisi abangalaziyo kodwa bekhona. So kusitsho ukuthi kutsho ukuthi lakho it's one time or another abantwana emaphandleni labo bayafundiswa ngabantu abangalaziyo lolimi.